sihlangane emahhovisini ezinto eyarare oqala kukhangela imali eziholwa ngamatitala ukuthi zihlezi phansi kakhulu, sikhangele ukuthi njalo intengo yezinto ezithengiswa eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungenayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa ama-swipe lama-ecocash asejweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitha la sikhangelelanelele lokhetho olubuyayo laba bazosebenza njani kuma-different schools abakiwo, sikakhulu sikhangela indaba yodlakela lolubusazwe olujayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesisikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu, uhulumende kade eholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa nasoni ikhwezi esibili ihambelane nomholo okhiwa utitshala esiyithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolisho kakhulu ole-vacation leave, yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitshala engasahambe siyaphumula xa ngakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyi-7 years njalo eqedwe khonapho engababhadala imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Izindaba esixoxe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi sibili, kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela itemu elizayo ngoMeyi, i-second term, asoze sivule izikolo nxa iindleko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngohulumeni. Siyavula siku-strike singayo emsebenzini, akula ma-teachers avula izikolo. Okwesibili, sithe mhlaka-2017 siyenalenyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini likapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hhashi thina lokhu iindibeko esilazo, njalo simtshela ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngetemu elizayo. Sichethe futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hhashi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitshala. Ngemayday lapho esabe sikhommemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezitshiyeneyo across Zimbabwe kuyenzele ukuthi hhashi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo xa iindleko zethu zonke zingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena ku-strike.